So we see card is in the VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 5 kuNhlangula 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngibananzelele ukuthi abantu abangenileyo abaphumeleleyo kuma-primary election ngabantu abatsha abaningi bakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele kukhanya kungena abantu abatsha kakhulu.
Ibandla lezanu PF lamhla lisungule umhlangano walo wokufundisa amalunga alo azancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka imithetho lenjongo yaleli bandla.
Sisuka lapha kumaprovinsi asayenze ama-validation sesizakhipha ke i-candidate list yabile abantu ke abamela ke inhlanganiso ye-CCC sisiya phambili silungiselela ukhetho.
Lesi-CCC lithi selizagqiba uhlelo lokukhetha abazalimela ukhetho oluzayo. Izakhamizi zelubangwe zikhala ngendlala langenyamazana zasendle ezibathwalise nzima. Zonke lezi ndaba lezinye zizaziswa kona lo umsakazo. Ibandla lezanu PF lamhla lisungule umhlangano walo wokufundisa amalunga alo azancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka imithetho lenjongo yaleli bandla iningi lawo kungokwakuqala ukuthi lincintise kukhetho. Lokho kuvezwe ngumnumzana Obert Mpofu unobhala jikelele webandla lezanu PF okulo umhlangano okhangelelwe ukugqitshwa ngolwesihlanu. Umnumzana Mpofu uthi abaqeqesha amalunga abo iziphathamandla zesikolo sezanu PF esechitepo School of Ideology njalo uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele Studio 7.
Ngibananzelele ukuthi abantu abangenileyo abaphumeleleyo kumaprovinsi kuma-primary election ngabantu abatsha abaningi bakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele kukhanya kungena abantu abatsha kakhulu laba ngathi bane-experience abaziwayo abadala abaningi abazange baphumelele. So sicenga ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abasibabize enhlanganweni njengonalawo elokhuzeni egweru ukuze sizoba fundisa ukuthi kumele usetshe njani nokuthi ukhampene njani ezwe ubaba upresident abanika izikondiso zokusebenza kabantu and okunye kwakho nokuqakathekile ukuthi ona batshele ukuthi ona hayi akumelanga kube nodlame kungabi lokuthokozela nxa kusiya ekhethweni kumele abantu bahloniphe abantu bahloniphane njalo balethe umthetho lokuthula nonto lokuthokozela.
Okunye ke kuyini okuqakathekileyo ngebandla lezanu PF abafundiswa khona njalo baya befundiswa ngubani?
Yi-staff ye-staple ideological college yibo abazafundisa nama-areas abo atshiyeneyo amanye ngayi-ideology ukuthi abantu iparty yivela ngaphi iya ngaphi njalo ukuthi umuntu nxa sengumkhokeli kumele aziphathe njani abantu laba bamkhethileyo njalo nxa umuntu useparliament kumele enze njani lokho kwakha iphathi akunenge okuzafunda ngokuthi kuzaba uqaliswe namhla kuyaze kwethela ngepride so ziningi izinto ezizafundiswa abacombres la abangenileyo umbuthano lo lomuntu labantu bonke ama-PB members ama-central committee members ama-provincial members ama-candidates wonke nje umuntu ohambelana lohlelo lokhetho ukhona ziki ezaba iziki ebhizi okumalisayo nesiphathi yezanu PF ngokuthi sizacebisana ukuthi kumele usetshenzani lamanye ama-comrades lamanye angena ekhathesi.
Kusasa singathi kuyini okumqoka okuzabe kusenziwa?
Hayi iprogram ngangilayo lapha kodwa program zakhona ziyatshiyana ngelanga kusasa kuyaba lamaluhlelo leprogram nolwezitathu kube noluzi ngethursday kube ngomlelangefriday kuloluzi kuhlanganisa konke okumele kwenziwe malunga ephathi nokune-discipline, ukuhlonipha nokuhlonipha abantu labo zasebenza lapho. Umuntu ngayinkokheli akumelanga abe nguye oseqeto okwedlula abantu labo abakhokhelayo. Abantu baqakathekile ngokuthi kumele bona bazikhangela ukuthi ibashuthisa izikhalazo zabo, not ukuthi wena ubashuthisa izikhalazo zakho ngokuthi yibo bakufake phambili ukuthi bazele nezifo zabo ezikhalazo zabo. Akumsakazi omhlandi oqakathekileyo ukuthi sibe sonke upresident kuze kuyofika kumathandikezi ade ngikhona emhlanganeni uvulwa and lokhu siyaphambili njengangitshile kwakhona kuze kuyofika ngolwesihlanu.
Khulumile yini umongameli njalo singathoka umqoka akutshiloyo kuyini?
Baba, umongameli khulu vele hlale khuluma ngokuhlangana kwabantu ngeunity yabantu ngombanyana wabantu ngalo ukuthula nxa kusiya ekhethweni ukuze ukhetho lolube lukhetho oluzavunyelwa yibo bonke abangene kulo olungasoze lube nembuzo eminingi nendaba yokuthi abanye babesithi akwabazi. So this time around sifuna abantu bavumelana ukuthi benze into yokuthula. Of course kuzaba labanye abafuna vele ukuthi bone lapho kulobuhle khona, kodwa hayi thina okwethu sibatshela abantu ama-members wethu nama-candidates ukuthi bahloniphe. So angithemba kunakumunye ozozama ukuthi aphume esporeni ezesinikwa ngubaba upresident wethu.
Lo ngumnumzana Obert Mpofuno obhala jikelele webandla leZANU-PF obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru. Kusenjalo sekusele amaviki amabili ukuba idale lokubhalisa amagama alabo abazancintisa kukhetho ele-nomination court lihlolisise amabizo abafisa ukungena kukhetho. Ibandla leZANU-PF yilo lodwa phakathi kwamabandla amaningi eseliphutshe uhlelo lokubuthanisa amabizo alabo abazancintisa kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lele-ZAPU kawakazisi uZulu ukuba ngobani abazancintisa kukhetho oluzayo. Kwaziwa kuphela ukuba inkokheli yamabandla la izancintisa kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe selizaphutsha ukukhetha abazalimela ukukhetho oluzayo.
Kala ama-candidate eproducer ama-manifesto abo phambili ke kwabantu ababanominata esithi validation process. Sisuka lapha kuma-province asayenze ama-validation sesizakhipha ke i-candidate list yabile abantu ke abazamela ke inhlanganiso ye-CCC. Sisiya phambili silungiselela ukhetho ke oluseduze masinyane.
Obona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe lizakwazisa uZulu ngabantu elibakhethileyo ngemva kokuba i-CCC isigqibe uhlelo lwe-consensus candidate selection process.
Ibandla lisakhangelisisa lisahluzisisa labo okumele balimele. Sizananzelela ukuthi amanye amalunga ethu ngabantu akade singakwazi ukuthi bakithi kumbe bakubo TCCC laba abachiwo. Ngakho okunye kwakhona sizaze silindele ukuthi o-TCCC baqede ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu esithi silabo silabo ngeqiniso. Ngakho singatsho nje sithi sisiyafika iviki ezimbili mhlawumbe yodwa eyokugcina singakayi ku-nomination court siyabe sesiphumise uluhlu lwethu lweqotho ngoba kasifuni ukuyangeka sithi sesithi silabantu akade bevele bephakathi okumele babuyele sibabona besebenza kuhle sesithole ukuthi mhlawumbe bafaka ama-application kwamanye amabandla.
Elinye njalo ibandla elifisa ukuncintisa ukhetho lolonyaka ngele-ZAPU isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi akusensuku zatshwala bengakazisi uZulu ngamabizo abantu abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Ama-candidate wethu sizaba nomcimbi mhlaka 1 July where we will be announcing to the world ukuthi ngobani abazamela ibandla ukhetho oluzayo. So sicela abantu balinde kancane nje mhlaka 1 July e-Stanley Square siza anvela ama-candidate.
Umnumzana Admire Maskati okubandla leZANU-PF uthi kusobala ukuba ibandla lakhe selilungiselele ukhetho oluzayo.
Kwenza futhi ukuthi ibandla leli lisuke selisiya kuma-elections seliqinile njalo selilokubambana ngenxa yokuthi abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuzayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadalala ukuthi awine nxa esengekela namanye amabandla abekhona ukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU-PF liyenze kuhle ngokunika ama abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko.
EZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edayile ephalamende lolokudinga umongameli omutsha. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi sebekhuluma ngomthetho obunjwayo we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, owaziwa ngokuthi yi-Patriotic Bill, olakho ukuvumela uhulumende ukuba akhahlamize uZulu mahlayana. Kukhangelwe ukuba idale le-Senate lizahlolisisa umthetho lo obunjwayo kusasa. UMavis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Akwaziwa ukuba idale le-Senate lizakwenza njani ngomthetho lo obunjwayo oleziqa ezivumela ukujeziswa kabuhlungu kwabakhulumisana labakwamanye amazwe okungekho emthethweni abathethisa uhulumende labenza ukucatshangelwa ukuba kwehlisa isithunzi selizwe. Abaphikisayo bathi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthiwa wesaba ukuthi uZulu uzavotela amabandla aphikisayo hatshi eleZANU PF. Omunye wamalunga edale lephalamende okukomiti yezokulungiswa kwemithetho, umnumzana Daniel Mulukele okubandla le-CCC, uthi kungamzwisa ubuhlungu kakhulu idale le-Senate lingapasisa i-Patriotic Bill.
Njenge-CCC besingafisi ukuthi iphaswe leyo Patriotic Bill, kodwa igcine isiphaswe lidale lephalamende ngenxa yokuthini abameli beZANU PF yiba abalwisileyo ngoba baningi bagcine benqobile. Umthetho omubi kakhulu engiyangeka ngawo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye olilunga ledale lephalamende phansi kwebandla le-CCC, uthi bekumele kulungiswe imithetho yokuqhutshwa kokhetho hatshi i-Patriotic Bill.
Bebekwazi ukuthi besifuna ukuthi khona ama-elections kufuze ukuthi ehanjiswe ngayiphi indlela. Bayakwazi njalo ukuthi besifuna ukuthi nxa ama-election ama-results esekhulunyiwe sokufuze ukuthi kube le-committee ebona ngokuthi oyabe winile athathe kuhle umbuso. Kodwa ke ngenxa yalokho sebe kubalekele lokho, yikho beproclaime ilanga lama-elections lwana umthetho ungakabhazi.
Kodwa okhokhela amalunga edale lephalamende ekubandla leZANU PF, umnumzana Popurai Togarepi, uthi akaboni okubi ngebhilile.
Those who have the ideas of denigrating, fighting their country, looking for sanctions, I think they are.
Abale mibono yokulahlela phansi isithunzi selizwe, ukulwisana lelizwe labo befuna izijeziso zomnotho, ngicabanga ukuthi izinsuku zabo sezivaliwe. Sebezabotshwa maka umongameli esewenze waba ngumthetho we-Criminal Codification Act.
Ingapasiswa yi-Senate ibhilile, izahanjiswa kuMnangagwa okubikwa ukuba uzayisayina ibe ngumthetho welizwe. Silokhu sikudaba lokhetho, ikhomishini ebona ngokwenziwa ngabezindaba eyeZimbabwe Media Commission ithi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba ngesikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe. Ikhomishini le ithi kumele intatheli zindaba lazo ziziphathe kahle ngesikhathi sokhetho oluzayo. Umnumzana Godwin Piri, unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission, uthi kunengi abafisa ukuba kwenziwe ngesikhathi sokhetho.
Kuqakathekile lathi njengamajournalist njengentatheli yezindaba uthi singatholakali sisenza umsebenzi ngendlela engayisiyo, phezu sithatha amacele ekhethweni.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokwenziwa zintatheli zindaba eye-Media Institute of Southern Africa, umnumzana Nqaba Machazi, uthi lanxa isimo kwezokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba sekungalelo, bamelele ukubona ukuthi bazaphathwa njani ngesikhathi sokhetho oluzayo.
Lo nyaka ngingavuma sibili lokho esixa sokukhuluma sikhulumisana namapolisa, asikeze umuntu ochaywa ipolisa, asikeze umuntu obotshiweyo. Kodwa asikwazi sisiya ngabe ngoba sikwaziyo eZimbabwe kakhulu nxa kule inhlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama-media violations ayaqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabotshwa, bengatshaywa, beyekele besenza umsebenzi. Ngilethemba abantu abasoze bebotshwa, abasoze betshaywe.
Umnumzana Nkosana Dlamini uyakusekela lokhu.
Kunoma kulale mizamo, kodwa yebo siyakubona bayazama, kodwa kuphinde futhi kuhlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Isikhulumeli samapolisa eZimbabwe u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi ukuxoxisana yiyo indlela kuphela engaluqeda lolu dubo lokungezwani phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo lentatheli zindaba.
Nxa kuyukuthi kulama rallies, nxa kuyukuthi kulama demonstration, bona kumele bakhulume lama commanders. Bangakhuluma lama commanders, ama commanders lawa azasincedisa ukuthi sizwane, sisebenze sonke.
Abe-ZMC baveze njalo ukuba sebelobe ugwalo olulawula ukusebenza kwentatheli zindaba ngalesi sikhathi sokhetho olulesihloko esithi Election Reporting and Peace Journalism Manual. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli emangweni weLuvangwe esigabeni seWange zikhala ngohlupho lwendlala, ukuswelakala kwamaphilisi, lezakhiwo zezempilakahle kanye lamanzi zithi kunenge okubangela lokhu. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngocweleyo.
Izakhamizi lezi iningi lazo ngezahlaliswa kulendawo yeLubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe, owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuselakala kwekilinika lamaphilisi, ukudla kanye lamanzi ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi, climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku we-Village 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamakilinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Vanenezi mimba vanothwara nzima vanoshupika. Kushupika kasa yoku ya kukuti kuno tiangwaji marijo kutive gade vende kumatenete.
Aba ukele yoku na aba shupika kakulu wale mwali yoku ya wespeza ila uya shola bae venye layo. Njalo loba vene tisele makaya so kuzima ngoba kuvunyelwa. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama-mobile clinics labodokotela abasondele eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngaba lomkhuhlane we-TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku we-Village 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority. Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Monkuli, laye ongusobhuku we-Village 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa sisimile kuhle kuhle ziyabuya zithwe isikhafu lesiyana indlala sikho thina njenge amasebhu sake sikhangelele kubaba uhulumende ikuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazuze kuyo.
Umphathintambo wesabelo seMathebelele North, umnumzana Richard Moyo, uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Avele ama-recommend last week, so nza find out ukuthi siku-workshop sise eGweru, siku-workshop yama-candidates. So angamboni uhead wezino uthe nelibrifu last week, but kuqale last week. Sikhulume ngakho sesamnika i-recommendation upresident ukuthi kungezelele. Nethi hanje banika 10 kg umuzi, ngawo labantwana bangu-5. Bakunika 50 kg, 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseLubangwe, nginguNokuthaba Dlamini.
Singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lithi lilisane kabuhlungu lamhla lebutho lakwele-Ukraine ebelihlasela esabelweni seDonetsk. Uhulumende wakweRussia uthi belihlome liphelele ibutho lakwele-Ukraine elizame ukungena endaweni ehluthunwa lilizwe leli ngesikhathi lisanda ukuhlasela ele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba be-Reuters. iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhumisana umlotha. Abezindaba beReuters bathi bekubhonjwa edolobheni leKhartoum namuhla langesonto, njalo abahlamukele uhulumende labo bebesilwa kakhulu. Wezempilakahle ingcwethi zemikhuhlane ephathelane lengqondo, ama-psychologists sezisungule uhlelo lokusebenzelana labenhlanganiso ye-Refugees Zimbabwe. Bathi lokho kulakho ukupholisa amanxeba ebantwaneni abasakhulayo labantu abadala kwinkinga zokuhlukumezeka engqondweni. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Enye yalezi ngcwethi udokotela Paradzai Beregina Mungera uthi kwinhlolisiso yakhe emanyeni lekolleji eleyunivesity of Johannesburg iveza ukuba abantwana abaningi babhekana lokukhathazeka engqondweni kodwa beswele usizo oludingakalayo ezimulini noma esikolo, okuludubo okwengezelelwa ngamandla izikhathi zengozi lokuqhamuka kwemikhuhlane enjengobhubhane olu-COVID-19.
We conducted a study with 7 private primary schools.
Senza inhlolisiso kuzikolo eziyisikhombisa ezimeleyo kulolu daba. Safundisa laba abalisi abedlula abangamatshumi amathathu ukuba besebenzise indlela esikolo.
Othi lindlela linyathelo elihle ngesikhathi kulokusilela kwama-psychologists awafundela umsebenzi ezikolo angaphathisa abantwana, ethi kodwa lolu dubo alukho ebantwaneni kuphela kodwa lubamba labasakhulayo, ethi ke kule nyathelo likhona kulolu daba njalo.
They have camp programs that they go with youth from different communities.
Kulama camp program okuzwisisa ngokuhlaliseka engqondweni lokuthi umuntu akhethe okuqakathekileyo tekileyo okungathuthukisa umuntu empilweni.
Umnumzana Talent Junior wenhlanganiso Growing Hope uthi imisebenzi enje kumele iqheliswe iqiniswe njalo lusabalale ulwazi lembiko ephathelene lalo ludubo, ikakhulu olugcina luphazamisa ukuhlaliseka kwabasakhulayo engqondweni.
Spread the news in across.
Ukuthuthukiswa kolwazi kanje lakubantu abadala kungabaphathisa ukuthi babe labantwana kunye lamayouth alempilakahle elungileyo.
UDokotela Nkululeko Dewa uthi abantu kabananzelele ukuba eminye imikhuba esizikhethela yona ilakho ukudala umonakalo kwelakusasa silibele khona silakho ukukeqabela.
It's quite important that you, if you are drinking, drink responsibly such that you don't deteriorate. If you decide you want to smoke, just understand the repercussions of that.
Nxa unatha utshwala kumbe ubhema okuthize kulakho ukukuyenga kukungenise ku-addiction ezagcina ikuhlupha kwelakusasa.
UNkosazana Akhwila Vera ongumqeqeshi ekolijini leyunivesithi yeZimbabwe uthi imisebenzi enje iqakathekile kakhulu, njalo ilokho ukuphathisa kuntuthuko yabantwana ethi okuqakathekileyo ukwehliswa kwenkinga zokungahlaliseki engqondweni, i-mental health, ikuba lobudlelwano obuhle nabantwana obuqalela-ke emulini, abazali besenisa ukuhlala ndawonye besidla ndawonye ukudla kwantambama njengemuli ukwenzela ukuthi-ke abantwana labo bebe bekhululekile ukutsho lokhu okubakhathazayo engqondweni, bekhuluma labazali bekwazi njalo ukuthi usekelo lukhona. Ingcwethi kwimikhuhlane yengqondo zethu kuqakathekile ukuba abazali benanzelele ukwenza kwabantwana babo nxa kube le nguquko ukuze bebakhuthaze ukuba konke kuyalungiseka njalo bakhona ukumanyana labo. Imbangela zokuhlukumezeka engqondweni ebantwaneni zigoqela udlakela, ukuhlukumeza emacansini, ukuhlangana-ke lodlakela emulini, i-domestic violence, ukuhlukumezwa-ke ezikolo ngabanye abantwana ebizwa ngokuthi i-bullying, lokuhlangana lengozi nje ezifana lama-disasters lokufelwa kumbe ukugulelwa ngumzali okufana nakusikhathi kuze kuqhamuke ubhubhane lo-COVID-19. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba bemelele amaphepha abo amatsha abazawasebenzisa kungaphela isikhathi sama Zimbabwe exemption permits. Bathi sesifikile isikhathi belokhe bemelele amaphepha la. Kule nhlanganiso ezinenge ezigoqela iOperation Dudula ezithi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangalamaphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kuleli lizwe. Ukhipha the West Studio 7 uxoxele unkosikazi Phathiwe Sibanda omelele amaphepha amatsha okuhlala kulelo lizwe.
Mina ngi-applyile iweva, sengi-applyile iweva, ngayi-applya 3 months ago, angakatholi imphumela yakhona. Ngizobona ma ngitholile umphumela wakhona njengoba ngingumsebenzi wasezindlini ma ngikhwalifayile ukuthi ngiyenze i-visa nale efunakalayo. I-general work visa izobe ngizoyenza
manje. Uzakwenzani nkosikazi Sibanda nxa kokuthi ungahambanga kuhle konke lokho?
Uma ingaphumelelanga kumbe ngingakhwalifayanga kutsho ukuthi ngizozibuyelela ekhaya, ngoba belungu babhekelela ukuthi bekwazi ukuthi ngoba sa-applya babhekelela ukuthi kube nemiphumela emihle, ngoba nabo bengafuni ukuqhatsha abantu abangekho emthethweni. Kodwa uma kuyukuthi angikhwalifayanga ngizozibuyelela ekhaya, akula nto engingabe ngisayenza.
Lo ngonkosikazi Phathiwe Sibanda odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Msenze uhlelo nje omncane nje ukuthi sike sitholisise isimo sama-applications ukuthi amenjani, ngoba sinanzele ukuthi baningi kakhulu abantu ade bengaka-apply. Sizama ukudingisisa ukuthi kuyini abahlangabezana nakho, nalaba sebe-applyile baku-stage bani, bahlangabezana nani ma be-applya. Leyo information sifuna ukuyithatha sizame ukuyisebenzisa ukuthi sibone ukuthi kungaba nomhlahlandlela othini nenqubela phambili ethini, ngoba sinanzelele ukuthi usuku lukamhlaka 30 June selusondele kakhulu. Ngakho-ke sesifuna ukuzwisisa ukuthi bangaka abantu asebe-applyile, bangaka abaseleyo, izizathu zithini nokuthi kuvele kubahlangana nani. Lolo lwazi singabalala ukuze waze ukuthi sibancede kanjani abantu bakithi.
Yes, singathi libathola njani abantu nxa lisenza uphendulo?
Kule link esiyithumela kuma-social media groups esikhuthaza nokuthi abayiqhubele labanye nje. Leyo linki-ke umuntu engayiklikha uyakuthola imibuzo, eminye imibuzo iphendulwa ngabo yes no, eminye inama-tick box, eminye inamakhategori ukuthi umuntu akhethe ukuthi uhlangothi olunganani. For example, sesingambuza ukuthi uku-demographic bani. Ma sithi demographic sisho ukuthi iminyaka yakho, maybe sibhale sithi 0 to 16 years, sibhale 16 to 25, kwenzele ukuthi sinanzelele ukuthi ngabantu abanganani, abahlala ngaphi, abanjani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ukuthi lelo foma liyithatha imininingwane yomuntu engamkhomba ukuthi yena ungubani. So abantu abakhululeke uma beligcwalisa, ngoba asisoze limveze ukuthi yena usibani bani. Into nje kuphela libizo, of which ibizo angeke ube lo muntu ongam-identify umuntu ngenxa yebizo lakhe. Kodwa imibuzo eminingi iyasincedisa thina ukuba nefiga yokuthi bangaka sebe-applyile, bangaka bangaka-apply, izizathu zithile.
Kuyini okulenze la kwenza khonoko?
Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu aba-apply and kusenze sacabanga ukuthi kanti ke sizwisise ukuthi kanti sokuvele apply ngakhe. Wathi uma uminister wase-Home Affairs interview wakho wasitshela wathi bangu-6,000 kuphela abantu ababe-applyile, of which kuhle nathi uma singazazela thina njengabantu abarepresenta iZimbabwe community ukuthi kanti vele bangaka abantu asebe-applyile, futhi uma bengaka-apply bamiswe yini, lalaba asebe-applyile bahlangabeze nani. Ukwenzela leyo information sinanzelela ukuthi kuzomele kube nezinkulumo eziqhubekayo ukuthi kuzokwenziwa kanjani, ngoba i-deadline sifikile, abanye bengaka-apply. Kulula ma lisayaxoxa naziphathamandla liphethe i-information engqo lingacabangeli. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bagcwalise lawo mafomu ukwenzela ukuthi nathi sibe lo lwazi olupheleleyo uma siyahlala phansi nezinye iziphathamandla sibonisane ukuthi kathi kume njani vele. Lokho kuzowenza ukuthi kube lula nathi siphathamandla.
Lo mnumzana Bongani Mkhwananzi sikhulumelise inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk esixoxa ngezemvelo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.